ngabe babuyile kithi ezizathu phezu lapha ngobizizabatshela ukuthi lingasusi into leyana lingakakhulumile bantu kodwa bazendlela obathanda kodwa kwanekulanga ukuthi bakesinye isikhathi uyabusithi bona ezanupezuezanupezu ubona into kasingasawazi ukuhamba njani athink kona kwana kumele kufundise iy'gade zakhulumende zonke ukona abafunde into zayi-obalngabantu ka bekhulume nabantu kuqala abanikazi nezigaba zona sibona lapha bakhona 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 society ababandla ebenkolo bakhona khulumise nani la bantu ayikhona liyenza into bese liyalitholisa ngezigaba kwesinye isikhathi ibotshengisela ubhanxa obedwa ngabanye ama-57 abasebenzela uhulumente otshengisela abahambelani ukuthi bakwenze ungakakhulumisana labantu ngoba kanti uzathipa ibhalane yana eyadlesuke liyi-temporary sufake liyeli-temporary kusenzalo abana angikho lapho esikhathi ubona ukuthi bangasaesesa esiseyazimali ngento engelakhanda engelamsebenzi sifuna abantu abakwazi ukunxaba ngama-57 yes dasedle i-apolitical but abanye abantu ukuthi iqini elikhona basebenzele egangeni koko bekwazi ukuthi abantu bazasuke basele umangaza njengomkhokheli wezanupiyefu kuthiwe abantu abayibo abenze ubhanxabaloko esingawufi nabo bekwenza ngabo bovele bekwazi ukubona hayi igame siyakuzanupiyefu ike njengezanupiyefu azange sizitshele odabona and mina ngi-central committee ezanupiyefu yangikhona ukuthi miyihayi-making izimbodi yezanupiyefu ayi fika sikwazi ubenzeli kwapha ngokubhanxa bona lobana singakufunie lapho.
Kulabanye abanakana ukuthi ibhakane leli lingaba likhitshiwe ngoba uhulumende ubona ngani ihawu leli ngelemthwakazi okulibandla uhulumende akhanya engazwanani lalo, ungakubona ngaleyo ndlela?
That's a very stupid analysis. Ihawu laba khona kudala ngesikhathi sakomzika zabalobe ngoba ihawu letiyana ihawu labantu bonke bakakomhlakazi laba emhlakazi xa bebuyile kabisi iqizibuyela izolo le. So kuyini usongethi labuyika ngehawu into vele eyicele ezivele siziqhenya ngayo even kubhoso lapha kokobulayo ihawu letiyanela ensiziqhenya ngayo. So it has nothing to do with lokuzeni imhlakazi ngithilo kanti ngubhani ngobe njengobuntu emahofisini akahulumende especially kona ngalo into kumele siyiaeeubaneendalo but akulalile emarapino kulokuthi ngobu-7 i-alkati nabomo ekwazi ukubona ezideni zabo yakuzaupiyefu but this is the time now ngabana yiokana elaliona mina ngihlala silo mina nxa nifuna ukuzidlema kuhle sivumeleni kona o-7 sazilokuthiwa then we'll know that they're answerable to us. If they're not answerable to us, ngakhamba ngathi ekuhlandlandlela abantu emahofisi kahulumende ebenza abantu bamte ngifuna kwenze so no sorry ngithethe isikhathi ngisho ma-head of osumbe head of osumbe arara